udube lezambuzi luyinkinga enkulu kakhulu endaweni yethu. Abantu abaningi abanazambuzi esikhangelele ukuthi uma singathola uncedo lokuthi abantu beyakhelwe izambuzi kungabe kusize kakhulu. Abantu impela hamba nzima impela, thola ukuthi okugcina kuletha imikhuhlane, imikhuhlane nale esibhekana layo manje esihudo esiyibonayo.
Kule mizamo na enziwayo ukuthi kuqedwe udubo lwamanzi kanye lezambuzi olwenzakalayo khona ngapho?
Abantu bazama impela, maybe ukugebha imigodi bezama ukwenzani, but bese kusilela kakhulu ebantwini abangelalutho. Siyakhangela ukuthi abantu abaningabasebenzi, siyahluphekela izweni leli abasebenzi. So kuba nzima kakhulu ukuthi bethole izimali zokuthi bezigebhele imigodi. So imigodi sigebhwa yilabana abantu ababele mali eningi, kanti siyabe sikhangela ukuthi uhulumende ingancedisa endaweni zethu ukuthi maybe ebone ukuthi uyafinyelela ebantwini, ekhangele indawo zakithi ukuthi azilamazi.
Sibona ukuthi lo nyaka izulu alinanga njalo amadamu amaningi angenisanga, lokhu kukhangelelwa ukuthi kungengeza na udubo lolu, njalo yiphi imizamo eliyikhuthaza ukuthi uhulumende ayenze ukuze uqede lolu dubo?
Kathe singakhangela izulu alinanga, amadamu acitshile ngenxa yokuthi vele amadamu ethu wona asegcibelekile ngobuningi. Egcibeleka nje afuna ukuphandwa. Sikhangela ukuthi uhulumende noma amanye ama-NGOs asincedise ukuthi sithole ukuphandeka amadamu lawa. La madamu amaningi sibili ungangokuthi ma bengayenza njalo asendaweni ezi-right ukuthi ma bengayenza izifuyo zingathola amanzi. Sizolahlekelwa yinkomo eziningi kakhulu ma sikhangele umnyaka nalo esikuwo kathe, sizalahlekelwa yinkomo eziningi kakhulu ngenxa yendlala. So nxa uhulumende layengangenelela ukuthi ancedise abantu, because inkomo zethu ungakhangela kathe inkomo esendaweni yethu inkomo ezinhle kakhulu. So uma silahlekelwa inkomo ezinjana, mbona ngani iZimbabwe iyabe ilahlekelwe kakhulu.